Chamisa liyakwazi-ke ukuthi lapho kubizwa khona umhlangano ka-Dr. Nelson Chamisa abantu baphuma ngobuningi babo. Ngingafika-ke khona ngale esigodleni sesitungiza nje ngifuna ukuzwisisa ukuthi imuvi yabantu iminjani, abantu bathi bazahamba ngezinyawo iloba kukhatshana bayefika-ke bayekuzwa imeseji-ke ekapresident Dr. Nelson Chamisa mayelana lokuthi ilizwe lethu siyangaphi, sizahamba njani, ama-problems nenhlupho esihlangana nazo zizalungisiswa njani.
Manje amapholisa aliwazisile njalo athi
amapholisa awazisiwe ngumhlangano lowo bawuvumele umhlangano ufike phambili, basinika la ngencwadi engibufakazi bokuthi hhayi umhlangano uvunyelwe emthethweni ukuthi umongameli Advocate Nelson Chamisa-ke akhulume lezizalwane zeHarare lesitungiza ikusasa emhlanganweni omkhulu eSikhomo Stadium esitungiza.
Enye inkokheli ebalisa omnumzana Wilson Ncube labotentayibiti babe bekhona yini?
Wonke abakhokheli bethu bemhlangano we-TCC banxusiwe kulo mhlangano njalo ngumhlangano ovulekileyo esingathi ngesikhiwa yi-public meeting. Wonke ozizwa efuna ukuba kulo mhlangano ukhululekile ukuthi abe khona, ozizwa njalo engakhululekanga ukuthi abe khona hhayi kabanjwa ngamandla. Umhlangano wabantu abantu bayaphambili ngomhlangano wabo, ofuna ukuhamba uzahamba nabaningi esingathi yi-majority, ofuna ukusala uzasala.
Ye, manje ungasitshela ukuthi umhlangano lo kuzakhulunywa yini esike sezwa ukuthi inkokheli ifuna ukuzwa ebantwini ukuthi kuthathwe nyathelo bani kudaba lokuthi amalunga edale lephalamende asuke edale?
Indaba yokucela ukuthatha impilo yabantu kuyaphambili. Remember mnye wethu ukuthi lapha sikhuluma ngelizwe lonke, asikhulumi ngeHarare yodwa. Bakhona abakhokheli abathunyiweyo amasayidi wonke angufoya emhlaba welizwe leZimbabwe abakhulumisana labantu besizwa impilo yabantu endaweni ezithiyeneyo elizweni lonke jikelele. Abazaphenduka-ke be-reporter back ukuthi abantu batheni ngendaba leyo. Ngiyakwazi ukuthi ku-Twitter nakunye amanye ama-social media kulombono oqhinileyo kakhulu okuthi siphume. Kodwa-ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwana labo abangekho ku-Twitter abanganelisiniyo-ke ukuthenga idatha babe ku-Twitter. Imboro yabo labo iqakathekile, leyabanye abanye bengekho kuma-platforms lawa. Sibambanise ndawonye sisihluze ukuthi impumela yokuthi abantu bezimbabwe kanjengale bafunani sibe yazo.